Loba nje zinezitolo bezivuliwe namhlanje, amabhanga, amagalaji, amafutha ezimota kanye lezikolo kuqhubekele phambili kuvaliwe, kude esibhedlela balutshwana bongi abakade beselapha izigulane. Ukuvalwa kwamavinkili lezitolo sekudala ukusilela kokudla okusetshenziswa ngabantu nsuku zonke okunjengempuphu, isinkwa lokunye osekuthe iningi libhekane lendlala. Iningi eliqophe lesitudio 7 liveze imibono ethiyeneyo ngalokho sekumele kwenziwe ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Umnumzana Thulani Mzingwani uthi intengo yamafutha ezimota yona iqongwe ngokuphindwe kabili uzamele yehliswe kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa athiye isihlalo.
So nxa izinto sezikhwelile okunjengokuthi ama-basic commodities engasathengeki umuntu ehola imali encane, njengabahlali beZimbabwe singamaZimbabwean by birth sikhangelele ukuthi nxa upresident ehluleka ukuthi adelive lokufanele asenzele khona, sicabanga ukuthi kayehle esihlalweni kumbe kwehle izinto. Nxa kungenjalo sathatha amanathela esawabiza sithi i-final push ukuthi sitshintshe umbuso wabancindezelo esihlala phezu kwawo.
Iningi kulesi sabelo liphila ngokwemba egolide, njalo ukuvalwa kwamagalaji amafutha ezimota lokhu sekuphazamise ukwenjwa kwalo okulakho ukuphazamisa umnotho elizwe, kuthi umqoqo wenhlelo zebandla lezapha ezansi emandebeleni umnumzana Austin Swanda.
Ungeza kukhweze ifiyeli evele isehlula kathesi ukuthi itholakale, evele isehlula kathesi ukuthi abantu bayithenge, ngoba kungelandasite angithi bephila nzima kunene lakithela emandebeleni. Siphila ngokutshekesha and ukutshekesha kwakhona sokuzima pho sithenge ngani ifuel yakhonaleleke, sithenge ngani ukudla khona sokukhwele kangaka. Hayi bo, izanu kayiphume, yehlulekile 40 years yehlulekile, kayiphume.
Umnumzana Ndaniso Mpande uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende lo akhangelisise intengo yempahla ezitolo.
Indaba yentengo yiyo esikhala ngayo kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyalungisisa indaba zakhe intengo ziyehle. Ithemba besilalo ukuthi uhulumende uzathatha inyathelo, kodwa-ke osokusiphambanise kakhulu khonokho ukuthi umongameli usesuke yena ngokwakhe wamemezela ukukhwela kwe-fuel. Sokuhle kwavele kwasilahlisa ithemba lethu besivele sinalo.
Osakhulayo ukukhanya kwenkosi Mkandla uthi ufisa ukutshengisela lokhu uqhubekele phambili kuze kube lenguquko elizweni.
Ufisa uqhubekele phambili ukuthi izinto lezi zize zilunge, ayikhona okwe-3 days lokhu, akube inyanga yonke baze babekwazi omnanagwa ukuthi asifafuni thina, asisakufuni lokhu okwenzakalayo. Akuye phambili, ilizwe litshintshe kube kahle.
Abanye bathi kuyadingeka ukuthi uMnangagwa ahlale phansi akhulumisane lomkokheli webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngobunje uhulumende omanyano ukuze induba ezibhekanele lizwe ziphele. Esibhedlela esikhulu seGwanda imoto ethwala izigulane i-ambulance yedlulekile ukuhambisa abagula kakhulu koBulawayo ngoba ingela amafutha ezimota. Amapholisa aqhubekela phambili elinde amagalaji njalo agcwele idolobho lonke. Loba nje kuthulisile kulomhlubulo ukhona obothiwe umnumzana Nkaniso Ncube esethezwa umlando wokutshengisela ngemva kokuba etholakalela uMathisa Mathai Mota ngomlilo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.